hayi okwenzwe iMorocco kuyajabulisa kakhulu ikubonisa ukuthi ke iAfrica yelayo iyenelisa ukubomba amaqembu angakompitha lamanye amazwe aziwayo ngezenguqu nxa sikhangela iSpain lize elodumo kakhulu ngezenguqu lezi balomdlalo wababiza tikitaka wenguqu ukuthi ke benelisa ukudlala ibhola belicontroller elinabanye lingela ukulithinta ngabona ukuthi iSpain ibhola balidlalayo ngama 80% possession bayagcina ibhola okwesigaba esingaka ukuthi ke enye iteam ithola nje ixoshanisa umoya but nansi ke iMorocco yenelisa kunzima kunjalo yanqoba loba nje inqobe ngama penalty athi sujabulela ukuthi inqobile but lakho singalula ngama penalty ngama penalty into enzima zananzela ukuthi khona ke iGhana yaphe ama penalty yehluleka okwaba ukuthi icine idliwe yaphuma ku competition izolo sibone iJapan iphuma ngokuhluleka ukukhapha ama penalty but nasi Morocco ikwenzile ngiyajabulisa njalo sibonga ukuthi ke so kule iqembu nxa siya phambili ngale tournament siyaqhubeka sililandela njengama Africans.
Iwaphi amaqembu obona engena kuma semifinals kanti lalo eliza phakamisa linkezo ubona kuyilipi?
Ngendlela amaqembu la adlala ngakho kunzima ukuthi ke yiphi engafika ku final but ngendlela adlala ngayo ama team la akuluhlu lwesandla sokudla kulabo France labo England mhlawumbe iPortugal ngendlela edlala ngayo nxa bengadlalisanga uRonaldo abadlala ibhola elimnandi ibhola lesiqubu kakhulu balabadlala abaleminyaka emncane basebancane bafuna bakhona so bafuna lokubona umhlaba ukuthi bona abangcono so nxa bengadlalisanga uRonaldo iPortugal engaya phambili sibili kodwa ke uhlupha ukuthi ihlangana le Morocco emalangeni so lapha kunzima and then kule France le England unfortunately okulusiza ukuthi ke eyodwa yazo yemeli yephambili zona zihlala zonke ngeFriday but ke iFrance ilo Kylian Mbappe olesiqubu esimangalisayo iFrance ngoba ingadlalanga kuhle uMbappe ngathola nje ithuba lilodo uyahlohla but England layo labadlali abalesikile esimangalisayo ku midfield lapho ukontrola khona ibhora uJude Bellingham abafana abancane abalamandla ukuthi ke England uJude Bellingham engadlala kuhle England inganqoba but uthi ngoba France uzabe kumdlalo onzima lo ukuthi ke kuluhlu lwesandla sonxele okulabo Argentina Netherlands Brazil yahuzima khona hapo kakhulu olusiza ukuthi ke eyodwa yazo yefuze ifike ku final but ngendlela iBrazil edlale ngayo sidla iSouth Korea ayabona ukuthi team efuna esilesikhathi ngawina ngi-cup but ele pressure ukuthi ithe ama-best footballers so ifuna ukuzowina iBrazil uNeymar kade limele amagame amaningi lawa engekho ibedlala iwin then ke unfortunately ngale Argentina izadlala neNetherlands ongamaqembu amabili abantu abafisa ukuthi ngabe aqhubekela phambili ngoba nginxa Argentina ngokuthi kulo Messi uMessi mele awine iWorld Cup ukuze ikuthwe nguye umdlali best ever.